sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olambulela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesine mhlaka Zimhlaka 8 kuNhlolanja 2024 nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
We are not here to pronounce the measures of the political organization, but a broad-based mass democratic movement for everyone in advancement of the mass democratic struggle in the fashion of the United Democratic Front of the 1980s in apartheid South Africa.
Owake waba ngumeli wezengeza West edalela ePhalamende uMnumzana Job Sikhala uthi akaselanile bandla le-TCC njalo sesungula inhlanganiso yezombusazwe entsha ezaqakathekisa izifiso zikaZulu. Umsekeli kamkhokheli wedalela ezinduna ele-National Chiefs Council uMnumzana Fortune Charumbira uthi abantu akumelanga bachaze ukubulawa kwabantu emathebeleleni lase-Midlands ngesikhathi segugurawundi njengombhuqazwe i-genocide. Yehlukene imibono yabalandeli bomdlalo wenguqu phezu kokuba yiliphi iqembu elizaphakamisa inkezo ye-Africa Cup of Nations phakathi kwe-Ivory Coast le-Nigeria ngesonto. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Owake waba ngumeli wezengeza West edalela ePhalamende uMnumzana Job Sikhala uthi akaselanile bandla le-TCC njalo sesungula inhlanganiso yezombusazwe entsha ezaqakathekisa izifiso zikaZulu. Linhlanganiso yiyo-ke ezakhankasa ngamandla ukuze ibandla le-ZANU-PF likhutshwe embusweni, kubika uMlondolozi Ndlovu.
Ekhuluma lentatheli izindaba eHarare namuhla, uSikhala yena ophume ejele kunsukwana ezedluleyo ngemva kweminyaka phose emibili uthe inhlanganiso le ayisilo bandla lezombusazwe kodwa ngumanyano wabantu abavela kunhlangothi ezijiyeneyo zempilo ojonge ukugqugquzela ukususwa kwebandla leZANU-PF embusweni ukuze kungene uhulumende oqakathekisa intando kaZulu. USikhala uthe ekuqhubeni lumzabalazo uzalalela imibono kaZulu njengalokho okwenzakala ngesikhathi kubunjwa ibandla le-MDC ngomnyaka
ka-1999. We are not here to pronounce the measures of the political organization, but a broad-based mass democratic movement for everyone in advancement of the mass democratic struggle.
Asikho lapha ukuthi ukuba kuza kuba lebandla lezombusazwe elitsha, kodwa iqula lethu elizalwela umbuso wentando kaZulu sisenzela uZulu wonke weZimbabwe.
USikhala walile ukutsho ukuba inhlanganiso le izabizwa ithiwani, kodwa uthe bazaphuma ijumo besiya ebantwini phansi kohlelo abalubiza ngokuthi i-Democratic Consultative Convention besiya khulumisana nalabatsha, abafundi abaphila ngokuthengisa, abalwa impi yenkululeko loZulu nje jikelele, bebonisana ukuthi bangawuqhuba njani umzabalazo wokukhipha umongameli Emmerson Mnangagwa leZANU-PF yakhe embusweni. UMnumzana Sikhala ufisele inhlanhla labo abafuna ukuqhubeka bephansi kwebandla le-CCC lona athi seliyisidumbu, kodwa kazange atsho ukuba uzasebenza yini lo mnumzane uSonchamisa osanda kukhalala leli bandla esithi selangenwa zimpehlane. Abanye abacubungula ezombusazwe bathi kuza kuba nzima ukuba uSikhala asebenze yedwa engelaChamisa, yena abathi uthandwa ngabantu abaningi. Omunye wabahlaziyi laba ngumnumzana Gulakwashe Zulu, yena othi kumele uSikhala abambane labanye.
UJob Sikhala ngeke akwenelise lokhu asekwenzile ngoba ucabanga ukuthi yena ulabantu, kanti bona abantu hhatshi. Abantu bebesympathize laye ngendaba yokuthi ebe ngumuntu we-TCC.
Kodwa umnumzana Herbert Jamuka owebandla le-People's Unity Party uthi uSikhala wenza kuhle ngoba efuna ukuqala indlela entsha yokulwisana leZANU-PF.
iZANU-PF yayicabanga ukuthi ukufaka kwayo uJob Sikhala ejele iyamchitha amandla, kodwa iZANU-PF ukubona kwami ayiphumelelanga.
isikhulumeli selinye lamacele e-CCC umnumzana Promise Mkhwananzi utshele iStudio 7 ukuthi usikhala kumele aphumule lemuli yakhe njengomuntu osanda kuvela ejele. Umnumzana Mabutho Moyo, ilunga le-ZANU-PF Central Committee, uthi usikhala njengabo bonke abaphikisayo akasoze enelise ukumelana nebandla elibusayo.
I-ZANU-PF ngabantu kuyabe kungaqali ngaye, bakuzamile othwakirayi, bakuzamile othamisa ukuphikisana labantu, kodwa nxa uphikisana labantu ngeke unqobe.
Emhlanganweni wanamhlanje usikhala ubephahlwe ngabasekeli bakhe abathi umnumzana Comfort Mpofu owenhlanganiso yeJob Sikhala Solidarity Movement nomkhokheli webandla leDemocratic Party umnumzana Uraya Izembe. Abanye abakade besemhlanganweni lo bagoqela abezigodlo zabameli bamazwe abalisa iCanada, Sweden, the Netherlands, eZimbabwe, kanye lowake waba ngumgcinisihlalo weMDC umnumzana Morgan Komichi. Usikhala wabotshwa esitungizwa esetheswa icala lokutshotshozela udlakela eNyathine lapho akhuluma khona kulandela ukubulawa kwelunga le-CCC uNkosazana Mo Blessing Ali. Wancitshwa ithuba lokukhululwa ngebail okweminyaka phose emibili, 1 year 7 months, waze wakhululwa kunsukana ezedluleyo ngemva kokuba uMantshi ebeke eceleni isigwebo sakhe kulandela ukudliwa kwakhe licala. Izolo utholakale elelinye njalo icala lokuqamba amanga enkundleni yeFacebook njalo uza kugwetshwa ngomvulo kuviki ezayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Umsekeli kamkhokheli wedalela ezinduna eNational Chiefs Council umnumzana Fortune Charumbira uthi abantu akumelanga bachaze ukubulawa kwabantu eMatabeleland laseMidlands ngesikhathi segugurawundi njengombhuqazwe igenocide. UCharumbira wethule amasi la emhlanganweni oqhutshwe izinduna lentathelo zindaba kobulawayo namuhla, lapho agcizelele khona ukuthi intathelo zindaba azisoze zivunyelwe emhlanganweni ezakwenziwa kusikhatshana esilandelayo phakathi kwezinduna labantu abathintwa kubi igugurawundi ngenjongo yokulungisisa lolu daba. Le yinto esolwa kakhulu ngabalwela amalungelo oluntu kanye lentathelo zindaba. Sixoxele omunye wabalwela amalungelo kaZulu njalo eyintathelo zindaba umnumzana Zenzele Ndebele, yena othi igugurawundi ngumbhuqazwe osegcekene.
I think uCharumbira I see responsibility yakhe ukuthi esitshele ukuthi igugurawundi yayiyigenocide kumbe yayingasiyo, ngoba ubuhlungu besithathu buziwa ngumnikazi. Every evidence that has been there and that has been gathered, I think wonke umuntu uyavumelana ukuthi igugurawundi kwakuyindlela yokufuna ukuqeda isizwe samaNdebele. Impawu zonke zegugurawundi ziyakhe zisele ukuthi kwakuyigenocide. Kodwa-ke njobe nguchiefu olida into zegugurawundi, mhlawumbe ukhulumele endaweni yakhe ukuthi angathi igugurawundi yayigenocide, isinkwa zingaso basemtshelele. Labo abamthumileyo bangamsola kakhulu ukuthi esithi.
Kuqakatheke kanganani Ndebele ukuthi intatheli zindaba zibe khona kulimihlangano zibe yingxenye yalolu hlelo?
Vele asiqale ngokuthi isinqumo abasithetheyo asimthetho weZimbabwe. Akunamthetho weZimbabwe ukuthi zingene lapha khona. So bazasebenzisa mthetho bani ukuthi intatheli zindaba zingabi khona? Ngoba mina ngafika kumithini yakhona bazangenzani? Bangambopha bazabe sithi bambethele ukuthi kamele benanzelele ukuthi are they not going against the constitution when it comes to free access to information e-media? Ngoba onezindaba balelungile lokuthi bethole izindaba lapho kumele okuya kusenzakala khona izinto. So bazagcina sebesekhodike behanyiswa ngonozindaba okuzadisturba i-program le. Okwesibili, ngaphandle kuyukuthi eyabo injongo ayisiyo yokulungisa indaba yegugurawundi nokuthi benyedise labo ababebulala abantu ukuthi beyifihle indaba leyo, then kuqakathekile kibo ukuthi ama-term onezindaba bengabi khona. Kanti basishani after 44 years, kuyini okungakhulunywa ngabantu kuma-meeting lowo ongaze kwazakali, abantu abangaze bekhulume ngakho? Ngibona ngani mhlawumbe bakhuluma into abanga abayaziyo abangayiziyo njengezinduna they need to send guidance by o-minister Ministry of Information nabanye abanjalo bayakwazi ukuqala kwabona izindaba bayakwazi njalo ukuthi ku-ira lethi khona abangeke bavalele lezo zindaba because one of the other history zingaphuma so mbona abantu abadala bayaphambanisa laphana ikungazi ngethemba ukhona ozabancoka indlebe ukuthi leyo nto abazama ukuyenza izadiscredita iprocess ene labafuna ukuyenza
isesike sabona kwamanye amazwe afana labo Rwanda labo South Africa kuqhutshwa inhlelo zokukhumisana umlotha ezifana lalolu alubana ungaxwayisa yena uhulumende weZimbabwe kumele aluphathe njani kahle kahle lolu hlelo kumele luqhutshwe ngobani lukhokhelwe ngobani njalo kumele kwenziweni
indaba ezimbabwe yahlupha ngoba sikhuluma nge-genocide weni umuntu futhi iphephetheka elekete embusweni so kuba yi-problem so kakhesi sikhuluma ukuthi akwasiyakhulunywa ngendaba ye-gugrawund yaukuthi angezi ukukhulumisa nomlota ngoba sikhuluma lesayideliwani ama-victims akhulumisana umlota lobani ngoba iphephetheka kafithi ndawo lapha njani ngizwe mina kuthiwa hhayi singaqeda ukhuluma lama-victims sesizabize iphephetheka sizwe ukuthi bona esayidini labo bathi kuyini abamele bekwenze so we can't call this process with the reconciliation. Who are the victims in reconciling it when the perpetrator is nowhere to be seen?
Umnumzana Zenzele Ndebele ulwela amalungelo oluntu njalo uyintatheli izindaba. Ubexoxa noNtungamile Nkomo owe Studio 7.
Silusizi ubulazisa ubana sesiza kuma uhlelo lwethu lwendaba zekuseni kusukisela ngenyanga ezayo ikanhlolanja olokugcina uhlelo lusakazwa mhlaka 9 Nhlolanja. Kodwa lingalahli themba ngoba konke elikade likulalela ekuseni likukhwabitha kuzabe lokhu ekumunyethwe kuhlelo lwezindaba zontambama no 7:30 nsuku zonke. Sikhumbuzane sihlobo ukubana lanxa ungakhuthwa luhlelo lwezindaba luka 7:30 ntambama ulakho ukululalela lapho soluphindwa no 9:30 ntambama lango 11:30 ebusuku. Siyalibonga ngokuqhubeka lisekela inhlelo zethu ze Studio 7 eye Voice of America.
Abakhubazekileyo baqhubeka bekhala ngokuthi babhekana lenkinga lapho bedinga usizo lokwelatshwa ezibhedlela. Lokhu kwenzakala lanxa uhulumende elemithetho ebamba ngamandla ezibhedlela zonke elizweni ukuthi zingaze zabandlula njalo zenze kube lula ukuthi bangene kizo okufana lama-ramps. ULucia Sini usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ezinye zalezi nkinga zigoqela ukuswelakala kwezakhiwo ezenza abahamba ngezinqola zama-wheelchair benelisa ukungena esibhedlela ama-ramps, ukusilela kwezisebenzi ezanelisa ukukhulumisana labangezwayo endlebeni nge-sign language, izaziso ezilotshwe nge-braille okunganelisa ukufundwa ngabangaboniyo lokunye. Omunye wabakhubazekileyo unkosikazi Zifa Moyo wakoBulawayo yena ukhala ngesiphatho abahlangana laso lapho ezibhedlela athi kuphambana lokumunyethwe yisisekelo sombuso welizwe.
Ngaphandle kokuthi ube lenhlatsha yamaswazi uhlangane lomuntu owavezelwa mntwini isiphatho sakhona siba nganeno kodwa abaningi bethu sihlangane lenkinga eziningi.
Unkosikazi Moyo uthi kusuka kube ludubo oluphindiweyo lapho kungowesifazane okhubazekileyo ukuthola usizo ezibhedlela loba eklinika.
Khona nxa umuntu wesifazane uzithwele hawu 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 kuba yinhlekisa imibuzo oyibuzwa khona awuphinde ubuyele futhi.
Ingcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Masimba Kujela yena ongaboniyo uthi usizo lwemali olutholwa ngabakhubazekileyo luvela ugatsha lwenhlalakahle kaZulu phansi kwe-assisted medical treatment order AMTO ukuze abantu abakhubazekileyo labanye nje bancedakale ezibhedlela zikahulumende luncane kakhulu.
Kodwa esikunanzelelayo ukuthi imali yangkhona yimali enlutshwana kakhulu ukuthi ayikwane ukuthi abantu abafuna uncedo vayisuse.
Umnumzana Ishmael Joe omela abakhubazekileyo edalele Senate eMberengwa uthi lanxa uhulumende elomthetho othi abakhubazekileyo kumele baphathwe ngokukhululeka, iyaswelakala imithi ezibhedlela zikahulumende njalo kuyathenga emavinkilini athengisa imithi kumafamasi kule ntengo ephezulu.
Khathesi sacela kubudget le ka-2024 ukuthi at least abantu abakhubazekileyo bakwanise ukuthi bethole izimali zokuthi i-amtoleyana ikwanise ukuthi iyothenga futhi njalo imithi kuma-pharmacies ukwenza ukuthi umuntu yabe sekwanise ukuthi abe le-access to health services.
Ujo uthi ulethemba lokuthi ukubunjwa komthetho we-Persons with Disabilities Act yikho okungalungisisa udaba lwabakhubazekileyo.
Into ezaba lula especially i-Persons with Disabilities Act ingaba khona kathesi le bill engene ku-parliament kathesi esibona ukuthi ingakwanisa ukuthi by end of the year ingaba sungumthetho, then maybe siyakhangela ukuthi ama-policies lawo ingakwanisa ukuthi abe domesticated ihambelane lama-trends a-international like i-United Nations Convention on the Rights for Persons with Disabilities.
Isiphathamandla sogatsha lwezemfundo ehlangothini lwabadinga usizo oluphindiweyo, iningi labo kungabakhubazekileyo, unkosikazi Kwadzanayi Nyanongo uthi bazimisele ukubona ukuthi ayalondolozwa amalungelo omntwana elizweni ikakhulu abakhubazekileyo.
Sizimisele ukuthi abantwana abazintandane abalobugoga obutshiyeneyo bagcinakale ukuthi amalungelo abantwana agcinwe kwayo.
Umthetho we-National Disability Policy okhuthaza ukuba izibhedlela zibe lempahla eyanelayo esiza ekuthini abakhubazekileyo batholiswe usizo ngaphandle kwenhlawulo owaphawulwa ngumongameli welizwe ngomnyaka 2021 ubikwa lokhe ungalandelwa. Isigaba 3.7.2 salo umthetho sithi bonke abantu abakhubazekileyo kumele belatshwe ngaphandle kwenhlawulo elizweni njalo izibhedlela zibe lakho konke okudingwa yilaba bantu. Kodwa abakhubazekileyo bathi uhulumende kumele aqinise ukulandelwa kwemithetho yakhe ngoba imihle kodwa akayisetshenziswa nxa abakhubazekileyo sebefuna ukwelatshwa ezibhedlela zikahulumende lezizimeleyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguLucy Yasini.
Ingcitshi ezicubungula ezombusazwe zithi ukungezwani kanye lokudonselana okusemabandleni ezombusazwe aphikisayo kubangelwa yikulandela abantu hatshi ukuhlolisisa iziqondiso ezimelwa yile inkokheli njalo kuza kwenza kube nzima ukubekwa kukahulumende wentando kaZulu. Lokhu kuza ngalesi sikhathi umnumzana Job Scala ekhuphe umbiko wokuba usetshiya ibandla le-CCC wasungula uhlelo lokukhulumisana loZulu ngokufanele kwenziwe kwezombusazwe eZimbabwe. Ukuhlaselo ludaba sixoxa lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube ongunobhala webandla le-Freedom Alliance kanye lengcwethi yezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya okhokhela inhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions onguye osungula lingxoxo.
Nxa kuthiwa khona kula kulebandla kumbe umuntu ophikisanayo lohulumende obusayo, ye iyabe ingqondo yakhe ngoba iyabele i-tishin kumbe i-group yakhe kumbe iqembu lakhe. So kuthi ukuthi khona kuvele abantu abaningi engqondweni zabo yibona abantu abathina siyaphikisana lohulumende, bayanelela nje ukuthi babone ukuthi okhuluma eqondane lezifiso zabo ngubani, yinguye abazamvotela nxa kule kubhidideka kumbe ukuceziwa kwama-abandla abusayo. Siyabe sisitsho ama-institutions ngoba uZulu ngokwakhe uZulu kasizabhidlizeka zingaceziki.
Ncube, wena uyizwa njani lapha indaba?
Uhlupho olukhona abantu sebelentolo eyokuthi ukuthi bafunani, sebecina kungasazakali ukuthi bafuna intando yeningi okuyidemokrasi kumbe bafuna ukuthi khona kakutshintshwe izandla. So abantu nxa sebenjalo sebeyizimvu ezichithekeneyo laphana, wonke obuyayo lophethe isilarha sokuthi abathiye ufika abathiye bagijime ngazo, abantu abasakwazi abakufunayo. Lalokho abantu abazagijima ngakho ukuthi kuthini ungababuza uthi limelani angeke bakutshele. Kade sabanye ba resignile ungababuza uthi li resigna inhlangano liyangapi ngabakwazi umkhokheli uthini ngabakwazi.
Wena ukubona njani lokhu ngwe?
Ami lapho ya siyana ngemicabango ethizele kwakuncile ngoba mina ngithi mina abalandeli kumbe uZulu weZimbabwe bafowethu uyakwazi into ayifunayo. Nxa umuntu ekhuluma emile phezu kwentaba kumbe phezu kwani ekhuluma ngendlela zokuthi kuguqule uhulumende abantu bezindawo bafundile siyakwazi jalisa salentini sakhiphi uhulumende ubandulo wamakhiwa. Inkinga yokuthi lapha elizweni akula mithetho.
Ncube, wena ukubona njani lapha kuyini okufanele kwenziwe?
Into ekhona yikuthi nxa ulibandla eliphikisana kufuna ukwazi ukuthi ufuna ukwenzani. Uhlupho luseZimbabwe iZANU yayilibandla eliphikisana yangena embusweni ingala idea ngitsho ifana lokuyimidlwane nje okunyelezwe izolo yangena khangela ukuthi ilizwe lingaphi kathesi. I-opposition njengoba siku-opposition kathesi nxa kuyikuthi vele thina kasila mithetho noma kungathiwa abantu basithandile kodwa kasila mthetho eyiyo ebonisayo angithi ukuthi inkunzi ikhula lamanono ayo kuhle kubonakala ukuthi lo uhulumente ozangena kungangena uparty A ekhiphizani ulenhlelo zakhe kubandlala kulama constitution akhe ulama policies yikho azakufaka. Okumele kwenziwe bakuncube abantu beZimbabwe abake bahlale phansi bazibuze ukuthi sifunani.
Baba Ngwenya, ungangena laphana ukubona njani?
Ngibona ngathi mina singesakhohlwa kumbe sicasule ngomongameli abathungamelayo i-opposition. Sesikhohlwa ukuthi bona vele abantu akhijika la kwiZANU PF yibo abaphethe izintambo zama-institutions amaningi. Ye kungaba be-contributed negligence njengoba i-institution yesikhiwa kodwa mina ngiyabe lokhu ngikhuluma igama lelo lokuthi yona vele yona i-strategy la yakhuluma yathi hhayi abantu kukhanya vele bafuna bayakwazi abakufuna bavota kuhle kodwa ngapha kuphisila sikhuma ngapha la ngapha kujudiciary kulikhuma laba lapha la ngapha emapholitini laba abalitha amarali kuyaphambanisa.
Ye Ncube, uyaphuma lapha ungena uthi udaba olukhulu lukubandla elikhokhelayo, wena ukubona njani lokho?
Liqiniso elimqoka kakhulu lelo. Ivele ukuze i-opposition ibe khona isiba lezigwenxa yikuthi vele kufuneka ukukhijizana. Ngabe kade vele kungalazani ngabe uhlupho alukho lona lo. Bese ngisiza khona phe kutheni khona kulomuntu owaziwayo ukuthi kobani vele hayi ngamasela konqulo. Kodwa kungabonakala umntakamfundisi laye esebuya enethwela amatsiyana abakoncube bekuthwela amaqhude lenkukhu ezinkulu kungamangalisa kakhulu.
Ngwenya, ngombono wakho kungaba le kusasa lapho esingabona khona abamabandla aphikisayo bevambana njalo ngesikhathi sekuya kukhethwa na?
Iqiniso lelo ngibona ngathi mina ukuthi afike isikhathi sokuthi izulu izawuhlawula kanti ngathi nxa lapha sivota abanye bavotela lo mbala lo abanye bavotele lesi sigodo lesi abanye bavotele lesiyana isikhumba amavoti akhona singabe siwabale ayezidluli angaphansi kwezanu uconstituency yodwa abantu bezebazasinaisele ukuthi hhayi okwale nyaka bakithi lingono lina likambani nxa kule futhi likambani yekelanini kungena abanye. Ukubambana kwabantu abaphikisanayo kuqakathekile.
Ncube, akuyigqibela phana.
Vele into yonke kungaze kube yimpi khona lokhu i-complication ekhona ku-opposition yiyo ezadonza. Ngithanda ukuthi uZulu ngiyoza kuma lapha athi selidlale ngathi sokwenele asisafuni lonke lilezanu asisalifuni. UZulu uzakwenza into yakhe ezamlungisela ngendlela okwenzakala ngayo ilizwe lithola inkululeko.
Lo ube ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube ongunobhala webandla le-Freedom Alliance exoxa le-Studio 7 endaweni yelengcwethi yezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya okhokhela inhlanganiso ye-Common Markets for Liberal Solutions. Abe-National AIDS Council bathi sebesungule uhlelo lomkhankaso wokuhlola abantu igazi endaweni ezehlukeneyo esabeleni seMathebeleland North ikakhulu ebusuku abayithi yi-moonlight testing. lokhu kwenziwa ngenhloso yokusiza uZulu walesisabelo ngolwazi lesimo sabo ngokuphathelane le-HIV le-AIDS. Kwethula uNokuthaba Dlamini.
Abe National AIDS Council NAC bathi esabelweni lesi umkhankaso wokuhlola igazi ebusuku kumbe endaweni ezisithekileyo bazawenza ezigabeni zonke zeMathebelele North ezigoqela iWange, uMguza, Lupane, Cholocho, Bubi, Binga kanye leNkayi. Lokhu kuchasiswa kabanzi ngumqondisi weNAC esabelweni lesi uMnumzana Dingane Ncube.
Uma hotspots ba identify njani sikhangela statistics on HIV ukuthi kumi njani, on STIs ukuthi kuleyo ndawo kumi njani, khanye njalo ama age groups khanye le ekutheni ama behaviors kuleyo ndawo ami njani.
Uqhubeke ethi bengaphumelela kulomkhankaso bazangezelela imfundiso ngezocansi, indlela zokuzivikela imikhuhlane yengulamakhwa, ukuthelelwana kwegcikwane lengculaza kanye lokuphila lalo phansi kohlelo lwe-combination prevention activities. Uthi lokhu bakwenza lenhlanganiso zezempilakahle ezehlukeneyo kanye logatsha lukahulumende olwe-health and child care.
From there sebengathola ukwelatshwa bengene ku-art program bethole izixwayiso zokuthi bengaziphilisa njani.
UMnumzana Vusumuzi Masilela ongusabhuku wephakama phansi kwenduna uMvuthu uthi inhlelo ezifana lalezi bayazamukela, kodwa ekhala kakhulu ngomango ohanjwa ngabasehlelweni ukuyathatha amaphilisi ngesizathu sokuswelakala kwamakilinika aseduzane.
Kugcina kudalela ukuthi umuntu uyakhona ukuthi adiscover late ukuthi sephelelwe ngamaphilisi, kube sokubangela ukuthi bedefault. Kanti-ke sikufisayo ukuthi ma bekwazi ukuthi abantu amaphilisi bathatha nini, ngalezo nsuku besondele kube lamanye ama reserve points abangabaphela wona.
Okwakhathesi uNcube uthi bakhathazekile ngenani labatholakala belegcikwane leli eliya liqonga okwethusayo, ikakhulu eziqintini zeMguza leCholocho ngenxa yokwanda kwabotsheketsha kanye lemizi eminingi okhokhelwa ngabesifazane. UNkosikazi Sithandekile Mlawuzi okumsebenzi yokunqoba igcikwane esabelweni seMathebelele North ekunhlanganiso ezimeleyo eZimbabwe National Network of People Living with HIV uthi lokhu kubangelwa ebufitshane bengalo kwabesifazane, ngakho benza amacebo okuphathisa laba.
Ezinye inhlanganiso ziyancedisa ukuthi banike omama ama-startups ukuthi bazincedise laye athole ukuthi alethe imali ngekhaya. That way nxa ele-financial freedom uyabe kwanisa ukunegotiate for ama-rights akhe, for i-sexual reproductive health yakhe, atho ukuthi hayi lokhu kangikufuni, lokhu ngiyakufuna, angifuni ukuphathwa ngale.
Isigaba seBinga silenani eliphansi kakhulu labantu abasehlelweni. UNcube esithi isizathu abasicabangelayo yikubanjwa kwesiko lesithembo. Kusabelo sonke amantombazana asakhulayo aleminyaka elitshumi lanhlanu kusiya kwabalamatshumi adlula amathathu yokuzalwa yiwo abikwa etholakala elaleli gcikwane kulezi nsuku. Imbangela yalokhu kubikwa kuyikuyengeka nje lokuswela ulwazi ngezocansi. Kwabesilisa kwaneleli libikwa lande kwabaleminyaka efika phose engamatshumi amane kusiya kwayisithupha 40 to 60. Uphenyo lwabeZimbabwe Vulnerability Assessment Committee lubika ukuba kulabantu abayisilinganiso esiphezu kwamatshumi amathathu lengxenye ekhulwini 36.3% abaphila ne-HIV eMathebelele North. Elizweni lonke leli gcikwane libikwa lilokhe likhokhela ekuthatheni imphefumulo yabantu lilande la isifo se-high blood pressure. Ngimele iStudio 7, ngise Victoria Falls, nginguNokuthaba Dlamini.
Kwezemidlalo yehlukene imibono yabalandeli bomdlalo wenguqu phezu kokuba yiliphi iqembu elizaphakamisa inkezo ye-Africa Cup of Nations phakathi kwe-Ivory Coast le-Nigeria ngesonto, kubika uJoseph Njanji.
Iqembu le-Ivory Coast lizadibana nele-Nigeria ngesonto emdlalweni okhangelelwe ngabaningi kudingwa intshantshu zezwekazi le-Afrika emdlalweni kanobhutshuzwayo. Lawa maqembu afinyelele kulesi sigaba izolo ngemva kokuba ele-Nigeria linqobile South Africa nge-4-2 ngemva kokutshaya kwembekwa, kuthi ele-Ivory Coast lona litshaye le-Democratic Republic of Congo nge-1-0. U-Anthony Nakamba uyise kaMavela Song, kapteni weqembu lama-Warriors njalo edlalela iqembu le-Luton Town FC eNgilandi, uthi iqembu le-Ivory Coast lisesimeni esihle sokuphakamisa inkezo ye AFCON.
Nigeria is a very big team, plays very good football, but the fact that laba badlalela in front of their supporters, ayimbona Ivory Coast iminithatha.
Intathile indaba yezemidlalo usuku oluhle emthethwa yena uthi udlala phambi kwabalandeli balo sokungaliphazamisa iqembu le-Ivory Coast.
Bazabe belomthwalo onzima ngoba bazabe bengafuni ukudanisa abasekeli babo elizweni labo.
Wadlalela iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni wenguqu njalo sengumqeqeshi wabaqeqeshi usithethelelwe kwinji Sibanda wothi kuza kubancane indawo ngesonto.
I see a very physical game in Nigeria versus Cote d'Ivoire.
Phambilini kwemidlalo yama-semifinals umlandeli wenguqu uNhlanhla Mchinda Moyo uhle wathi kufinali kuyangena iqembu le-Ivory Coast le-Nigeria wona aye kusibanga sika-group A ekuqaleni komncintiswano. Kwimidlalo yezibaya iqembu le-Nigeria linqobele i-Ivory Coast nge-1 kanya kodwa uMchinda uthi ziyojika izinto kufinal. Iqembu le-Ivory Coast likela iphakamiso.
Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje oluvalelisayo. Ngutabo kaNcube ngisithi lisale.